Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola. Yonke into enziwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imizekeliso njengokuthi khathe sisoma ungakhuluma khonapha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa, liyaphela, uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho. Asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe. Sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enziwa nguhulumende. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi ngokwakhona ama helicopter athwala abantu nxa bezigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enziwayo nguhulumende, siyabe sisola kuphela sikhalakhala, akulanto enhle esifuna yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi-self-hatred, siyazizonda thina njengabantu, kasiziqakatheki futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi. Yipro uhlupho lokho olukhona. Anti uhambo lwe-1000 miles luqala ngestep esisodwa. So nxa sekwenziwe njalo-ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona-ke lezo kazinjani, kazilungisiswe, onesi kabanjani, kabaholiswe imali engcono, lamadokotela aholiswe imali ezingcono, kube le mitshina ezaba khona. Kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemitshina sizathola ukuthi uhulumende uyakutshela ukuthi yena kuyadula ukuthi kutholakala imitshina ngendaba zezijezo zenotho ezikhona. So izinto eziba khona nje zona ezisuka zibe khona, kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona yimizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke. Kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe, kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe, sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo qobo, kube indlela nje yokujontsha imali.
Njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini, siyakuthanda ukudinga lokusola, lokudinga izizathu, lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha. Vele sinjalo thina eZimbabwe, kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo, abangabusekiyo, abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo. Nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi bona bebengathola ama-helicopter ngentengo engcono, indaba bengabuyanga labo uhulumeni, bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama-helicopter chipile esingalinika wona. Kodwa sebekhuluma kathesi ngokuthi ama-helicopter la adurile ngoba sokuthe kwaba khona ukukhona. Sivele sinjalo nje njengabantu, asoze sibonge lutho. And futhi akutshintshi lokho, sesinjalo nje njengoluntu. Ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolo omunye obusayo, siyabe sihlala sinjalo nje. And into embi kakhulu, it will take generations ukuthi sitshintshe i-attitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu.